izakhamizi lezi zithi zalotshelwa incwadi ngabaphathi bezikolo ezigoqela iVulindlela, iChimbombo, iNdlovu, iChidobe, Bethesda lezinye ngesizathu sokungakhokhi imali yabafundi okwebanga elide. Izikolo lezi zathumela amapholisa esigaba ukuyanika abazali incwadi lezi. Bebuzwa ngembangela yalokhu, unkosikazi Mary Mpala uthi kalamali njalo emavikini asanda kwedlula wehlelwe yisiga. Ulesikwelede semali yabafundi ischool fees esifika ikhulu lamachumi amahlanu emadola emelika $150.
Bengifuyile wakathi ezingahlaselwa ngumuntu owayephambele ingqondo wafika wabulala imbuzi zami ekhaya. So ngangikhale ukuthi ngizathengisa ezinye zembuzi zami ngiyobhadala isikolo. Senginowoya sakwazi singenze njani.
Unkosikazi Sikhululekile Ncube laye ngomunye wabaphiwe incwadi ngamapholisa esigaba lesi. Bafuna akhokhe imali yabafundi abayisithupha loba yena esithi kala mali.
Ebengicela ukuthi abana kumbe bandobhela at least one yena lo ngifake kubhimu. Khathesi kunje omunye ngimrejistele ngemali yesikwelede eklabhini. Angikwazi nokuthi ngiyathatha ngimbuzi senzelele 3 benzama ukuthi ngithengise konoku ngavela nguvali ukuthi ngiyathengisa sengingumuntu nje.
Unkosikazi Shayelini Mathe weChisuma ubhekane lesikwelede esifika amachumi ayisikhombisa samadola emelika $70. Uthi baphiwe inyanga ezintathu ukuba bebhadale isikwelede lesi. Usephelelwe unkosikazi Mathe. Kodwa uMathe uthi isigaba lesi kasilandlela yokwenza imali. Ucela uncedo kuhulumende. Ongu-Proportional Representative Council eChisuma unkosikazi Sikhanyiso Moyo uthi indaba yamafizi ilukhuni ngoba incwadi zathi kungedlula inyanga ezintathu uyasiwa komlisa.
Umlisa la uza kunika i-certain nyanga ukuthi kumele ubhadale ngazo. Xa ungasakwanisanga sebethatha izincwadi sebekunika amafizi sebefila amafomu ama-debt collectors. Sikhuluma kunje esidobe secondary baphiwe.
Ukhansila omelele zizakhamizi uMnumzana Given Moyo uthi uhulumende ngabe uyangenela njengoba minyaka yonke yokhetho ehlala ethembisa imfundo yamahala.
So i-free education yaleyo ifanele ikhangelela abantu abanje abalenswelo ezijejene kakhulu abantu basemaphandleni. Ngoba yena lo muntu uyabezelile abantwana ngokuzala lilungelo lakhe. Kodwa uma esemzela umntwana ehluleke ukuthi isikhathi ukuthi amhambise esikolo ngenhlupho ezijejene ezibala indlala ezibala bona ubuyanga nje bona generally.
Imizamo yokuxhumana lesikhulumeli sezemfundo yehlule, kodwa emhlanganweni wabaphathi bezikolo owaqhutshelwa edolobheni leVictoria Falls, abaphathi bakhala ngokuba uhulumende phansi kohlelo lweBasic Education Assistance Module kumbe iBIMO kakhokhi imali yabantwana, njalo isikwelede lesi sesiphezulu kakhulu. Okugatsha lukahulumende olubona ngezemfundo ephansi, uMnumzana Tore Rai Moyo wakuvuma ukuba kule nkinga yoku bataleni iBIMO kodwa wathi bayalungisa. Wakhuthaza abaphathi ukuba behlise inani labantwana abaphansi kohlelo lolu esithi labo badonsa nzima. Wabuye njalo waqonqosela ukuba abafundi akufuzanga bexotshwe ezikolo ngenxa yokuswela imali yeschool fees. Ngimele iStudio 7 ngisewange komvuthu ngingunokuthaba Dlamini.